Yeah, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Chris lo mavela si siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngomvolo mhla ka 25 ngozibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
And adopt measures that will ensure that we go through the drought period together.
Bantu beZimbabwe, lumbiko yisicelo kithi sonke ukuba sibe ngabantu abathatha amanyathelo okulondoloza amanzi. Ukuze sanelise ukuhamba loluhambo olunzima ngalesi sikhathi sendlala.
Uhulumende uthi usezathatha amanyathelo okulondoloza amanzi elizweni ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Kuthi thina kabuye azelungisa udaba lwendlala. Sikhuluma kunjenje izizalwane zaseZimbabwe ezinye sezidla utshani. So kabuye azelungisa indaba yendlala asitshele ukuthi abantu laba bazakuthola ngaphi ukudla njalo imali ebathenga ukudla ayidingi ukuthi abantu laba bangathengi njalo.
Ibandla leMDCT lithi uMongameli Mgabe kumele abize umhlangano wesiphangiphangi labaphatha intambo bakhe badinga indlela zokulwisana lendlala esibhahile elizweni. Abalandeli bomdlalo wenguqu bakhonona phezu kokwehluleka kweqembu lama-Warriors ukuphumelela kumidlalo yeChan. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende uthi usezathatha amanyathelo aqinileyo okulondoloza amanzi wona asesilela ngamandla elizweni ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kubika uMavis Gama.
Umphathintambo wezokulondolozwa kwemvelo, amanzi kanye lokuguquka umkhathi, uNkosikazi Opam Chinguri, utshela umhlangano lentatheli zindaba ukuba leli nyathelo liza ngemva kokuba uhulumende esithi usebubona ububi besimo ilizwe elikiso esingesihle, ikakhulu kwezokutholakala kwamanzi, amadamu elamanzi amalutshwana kakhulu ngemva kokungani kuhle kwezulu lonyaka ngenxa yoduko oselulethwe ikuguquka kumkhathi ngeyezi le-El Nino. Utshelela umhlangano njalo owenzelwe emahofisini akhe ukuba kunje iningi lamadamu lilesilinganiso esingaphansi kwamashumi amahlanu ekhulwini 50% samanzi, ikanti eminyakeni edlule bekumele ngaye esegcwele ngasikhathi sinye somnyaka.
Citizens of the Zimbabwe, this address is a clarion call for all of us to be highly responsible and adopt measures that will ensure that we go through the drought period together.
Bantu beZimbabwe, lumbiko yisicelo kithi sonke ukuba sibe ngabantu abathatha amanyathelo okulondoloza amanzi ukuze sanelise ukuhamba loluhambo olunzima ngalesi sikhathi sendlala. Okwakuqala, impahla yethu ethwala amanzi kumele ilondolozwe. Okwesibili, amadamu ethu kanye lendlela ezisitholisa amanzi kumele kulondolozwe njalo. Okwesithathu, mazilondolozwe zonke indlela ezisetshenziswa ukuthwala amanzi sikhathi sonke.
Kodwa uZulu wemukela lumbiko ngendlela ezehlukeneyo, bekhona abalincomayo lelinyathelo, abanye kungabathi bekumele uhulumende ngaye uhlezi elungiselela isikhathi sonke, hathi ugijigijima udubo selungeni lelizweni njengalokho osekusenziwa. UNkosikazi Mary Mhlanga utshengise ukulujabulela, kodwa elokuthikaza phezu kwendlela kuzalondolozwa ngayo lawo manzi.
Njengoba izinto zihlupha kangaka, kungcono ukuthi abantu sithole amanzi amalutshwana umuntu onke etholane amanzi okusebenzisa kulokuthi asenze i-freedom, umuntu uyathelele egcwalisa ethelele iloni yakhe phandle laphandle lamaluba omunye umuntu esoyela amanzi kumbe embare. So mbona ngani ama-measures are right, but yeah, kubuhlungu ukuthi uvuke ngakhumbula isikhathi laphana sivuke ebusuku siyadinga amanzi evalwa. Ngezindlela indlela i-right ngoba iyanceda umuntu wonke ukuthi at least umuntu angawuthola ukuyishiye kwamanzi wakho, at least umuntu wonke angathola amanzi kungcono.
Siyamethusa lesi simo ilizwe selikiso, uNkosikazi Mhlanga, ethu sethembele kuye uhulumende ukuba asize njengalokho uchiwo unkosikazi Mchinguri.
Ukureshenwa kakhona, asazi umba amanzi akhona betholakala suku zonke yini, njengoba vele amanzi ahlupha whether kungakareshenwa kumbe kureshenwa. So nxa besitsho njalo, at least nxa bengakwanisa ukuthi maybe bethole umuntu wonke ethole amanzi kungcono. Kungcono ukuthi umuntu othole kuyi-5 liters everyone engela amanzi kungcono. Kulokuthi bereshenwe then amanzi akhona aswelakale, kuyabe kunzima lapho.
Umnumzana Sineke Sibanda ungubaba usesemutsha osoleyo ukwenza kwahulumende ukutatazela sekonakele engazihluphi ukulungiselela indubo sikhathi sonke.
Angisoze ngikhalakhale kakhulu ngoba ngiyakwazi ukuthi amanzi sivele siwathola kumdali. So umdali nxa engasasibusisanga ngawona la amanzi wasinika wona la amalutshwana khona, kufanele ukuthi isizalwane sonke seZimbabwe sithathe isinqumo sokuthi babone ukuthi balondoloza njani amanzi, ngoba amanzi ayingxenye eqakatheke kakhulu empilweni zethu. Kabathathe izinqumo isikhathi sisasekhona, ngoba izinto lezi asizo zinto ezenzakala overnight. Izinto ezenzakala eziyabe zilama indicators from kachana ukuthi kuzaba le nto enje ezayenzakala. So I think kumele nje si i-government yethu ingani iyakucabanga khonoko.
Uhulumende uthi sekudinga ukuba omunicipala bawalondoloze ngazo zonke indlela amanzi asemadamu abo. UZulu laye ehlukane lomkhuba okwachaphaza okubalisa ukuthelezela nge-hosepipe, ehlukane lomkhuba njalo ugezela emabhavini angendlini ama-bathtubs kanye lendawo zokubhukutsha ama-swimming pools. Abalimi bona bakhuthazwa ukusebenzisa indlela ezilondoloza amanzi ngesikhathi kusetshenziswa indlela zokulima ngokuthelezela. Abikwa eqhubeka esoma kancane kancane amanzi endaweni eziyisikhombisa zelizwe lapho okutholakala khona amanzi kuma-catchment areas abalisa eRunde, Save, Manyame, Mazowe, Sanyati, Gwayi, leMzingwane. Lesi simo kubikwa sibangelwe kungani kuhle kwezulu kuminyaka emihlanu edluleyo kanye leyezi le-El Nino elivame ukuza lendlala embi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi kanye lozulu sebesole inyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende elokuquma iholo lababalisi ezikolo ezingasoze zibe labantwana bedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini ababe bepasile ezifundweni zabo. Lesi sinqumo sethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa esethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget iyalonyaka. Phansi kwaleli nyathelo izikolo ezizaba labantwana abaphansi kwesilinganiso se-50% abapasileyo ababalisi gabasoze bathole iholo labo lenyanga lapho izikolo eziyabe zivaliwe. UChinamasa uthi lokho kuza kwenza uhulumende alondoloze imali engaba yisilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70%. Izilinganiso zokupasa zikhomba ukuba isikolo ezesigaba seMandebeleni yizo ezilabantwana abangaphumeleli ngendlela ezifundweni zabo minyaka yonke. Owake waba ngumphathintambo wezemfundo umnumzana David Coulter utshele iStudio 7 ukuthi leli nyathelo kalilunganga ngoba lizancindezela lababalisi abenza kuhle umsebenzi wabo. Omela inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe koBulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu utshele uChris Gando weStudio 7 ukuthi inyathelo likahulumende leli kalisoze lamukelwe ngababalisi, njalo nxa lingaphumelela lizatshiya izikolo eziningi zingelababalisi ngoba baza kuya kwamanye amazwe.
Ye lokho nxa kukuthi-ke kuliqiniso kuyinto engamukelekiyo ngisho ngithi abezemfundo ngoba siyakunanzelela ukuthi-ke nxa kungabe sokusenzakala ngaleyo ndlela ukuze umntwana aphumelele ezifundweni zakhe kudinga into eziningi kakhulu. Kumele kube lamabhuku, kube le ndawo zokufundela, njalo umbaliso ofundisayo abe holi elimsuthisayo elizenza ukuthi ahlale ekhuthazekile ukuthi asebenze. Thina ukubona kwethu mbonani-ke lokutshoyo mbonani kakasakucabangisisanga kuthi ngoba-ke konke lokhu engikutshoyo nje ukuthi kumele kwenzakale, siyananzelela ukuthi kweni kakhulu kwezomnotho ukuthi umnotho umi njani. Nxa ukuthi bakhuluma ngaleyo ndlela ngibone ngani kuthiwa kumele baqalisele phezulu ngoba ukubola komnotho lo kuvelela phezulu.
Kodwa nxa kuyikuthi uhulumende yena engathi bakhona ababalisi abangenzi umsebenzi ngemfanelo, ngakho-ke leli nyathelo lizenza abasebenzayo labangasebenzi bangani bayaqhuba kahle, ungathini wena ngalo?
Ye, kasali ukuthi-ke mhlawumbe kungabe kulaba abalisi abangasebenziyo, kodwa-ke singakakhangeli lokho kumele silungisise izinto eziningi. Okungangokuthi-ke sathe sikhuluma nje kulombalisi ofundisa abantwana ebafundisela emapulazini lapho okungela textbook, okungela bhuku lokufunda, okungela yokufundela eqondileyo. Ukuze silungisise konke lokho bese siqalise ukuthi-ke sikhombele kumbalisi ukuthi ngiyo oyenza abantwana abangaphumeli, kuyabe kumele zonke lezi zinto zilungise. Kulapho ebesikhangela abafundi kubizwe ama-psychology laba abakhangela ngezengqondo, bafike bakhangelisise ukuthi umntwana osezingeni lika-form 4 kambe ngengqondo yakhe ngokucabanga kwakhe angabe engani. Abaningi abantwana abatholakeleyo batholakele ukuthi-ke abaku-form 4 iningi ikakhulu isavelesi ayenze emzingwane district, iningi labantwana labana abaku-form 4 ngokucabanga kwabo bango-grade 4.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu ungomela inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe koBulawayo. Ubekhuluma lo Chris Gande we-Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla le-MTCT lithi uMongameli Mgabe kumele abize umhlangano wesiphangiphangi labaphathi ntambo bakhe badinge indlela zokulwisana lendlala esibhahile esigabeni zelizwe. UMgabe uphenduke elizweni ngolwesihlanu evela kukhefu lemuli yakhe. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo zithi abantu abedlula isigidi esisodwa lengxenye babhekane lendlala embi lonyaka njalo kumele badingelwe ukudla. Umsekeli wesikhulumeli se-MTCT uNkosazana Tabitha Khumalo uthi lanxa kukunengo kumele kuqakathekiswe nguhulumende, indaba yendlala yiyo emqoka.
Into yakhe yokuqala ukuthi uMgabe abuye ekhaya ebandla le-MTCT ukhokhela mbaba wathangela ukuthi thina kabuye azelungisa udaba lwendlala. Sikhuluma kungenje izivalwane zaseZimbabwe ezinye sezidla utshani. So kabuye azelungisa indaba yendlala, asitshele ukuthi abantu laba bazakuthola ngaphi ukudla, njalo imali ebathenga ukudla ayidingi ukuthi abantu laba bangafika endlala.
Kwezenotho lapha lifuna aqale ngaphi, kuyini amele akwenze kahle kahle?
Kwezomnotho sonke siyazi ukuthi uMgabe nezane yakhe sebehlulekile, kodwa sifuna ukuthi uZulu azi ukuthi kuma njengebandla le-MDC sangena kurhulumente wenkazade sabathengisa ukuthi noma ilizwe umnotho wawusukile sazama ukuthi siwusebenzise sawusukumisa. UZulu wazinikelela waqalisa ukudla ekusenini nantambama, okutsho ukuthi njengebandla le-MDC sesabanika izwika ukuthi thina sinendlela zokuthi silungise ezomnotho, hhayi izane hhawu ngomnotho zobehlulekile futhi.
Kuyini okunye elifuna ukubona kulungisiswa lonyaka kumbe elizaphatheka lani kikho libamba uhulumende ngamandla libona ukubana kuyalungisiswa, sikhangele ukubana solusondela ukhetho?
Esikwenzayo ukuthi sifuna ukuthi kube nama-reforms ukuthi uma sesiya kukhetho indlela zonke zicace, hayi khona lokhu abakwenzayo ukuthi uma sifuna i-voter roll siyayishela siyiphika ukuthi njalo sifuna i-biometric voter fraud lapho esiyasebenzisa imini namehlo abantu ukwenzela ukuthi ivalekile leli dubo lokuthi izane yona iyabi le-voter fraud amubele kube ne-voter fraud yenziwe. So esithi ngesilungu sifuna i-level playing field ukuthi ngasikwazi ukuthi kukhethe sihambe sikhululekile sikhankase ezihle abantu bangaze bachaya ukathinkwere insuku lezi ezendluleyo ukhulume address abantu lapha kade khona sithi khona yena ku-2018 okuzakwenzakala i-ward based voting bazamkhangela ukuthi ngobana abavotileyo ngobana abangavotanga uzokuthengisa vele sebeqalise ukuthi baphile kukhetho lika-2018.
Unkosazana Tabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Abantwana besikolo seSabiwa Primary eGwanda basele bengelazindlu zokufundela ngeviki edluleyo ngemva kokuba uphahla lwamaklasi abo luthethwe ngumoya wezulu elinengolaka. Umeli weMathebeleland South edalela ePhalamende unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi abantwana sebethwele nzima njalo uthi isikolo lesi sidinga uncedo.
Isikolo seSabiwa Primary eZimbachigwe Mine Gwanda Central under ward 21 last week wabuya umoya ngesikhathi izulu liqalisa ukuna last week liyathatha irufu yonke okokuthi abantwana bafundela kuma-tents esancedwa i-blanket 9 yabuya ukuzophi. So yikho lapho abafundela khona okwakhathesi. Then abanye bafundela e-church yezayoja eseduzane.
Laba abafundele ematendeni benza njani pho nxa izulu lisina?
Izulu nxa selisina sekuyisikhathi sokuthi bahle badismise ngoba ama-tents lawo awakho safe. Sokufunda kwabantwana vele sokunzima kakhulu.
Yi-primary le kumbe yi-secondary?
Primary school isele leblokhu eliyi-1 eliyilesolisenzela ukuthi lifundele ograde 0 labo grade 7 bafunda betshintshana. Laba abanye vele sebefunda khonokho kwamaqambuqambu nxa izulu lingana abantwana bayadisini.
Kwathwalwa ama-blocks amangaki njalo ngamaklasi amangaki akulawo ma-blocks?
Okay, iSabiwa Primary ile-19 classes. So kwathwalwa ngingathi phose ama-classes aseleyo yi-4 classes lawo. Amanye ama-classes angu-2 ibhloku lakhona lalo lilamaplanka aqamukileyo. Esibonga ukuthi abantwana befunde sibamba amaphaphu ngoba anytime kungabuya omunye umoya kungenelisa futhi ukuphakamisa ukuthi abantwana bamale. So vele ngathi phose isikolo sonke vele.
Kule mizamo enziwayo yini yokulungisisa lolu daba kudingwe uphahla olutsha?
Siyazama njengabazali lathi inkokheli zabantu. Lapho esikhona silama-mines angu-2 iVambachigwe le-blanket. Sisakhulunyisana labo sikhangelele ukuthi engxenye bengasincedisa. Endela abazali bayathendisa sibili ukuthi kukhona okokuncane labo bayafisa sibili ukuncedisa. Njalo siyadinga labafisa ukusincedisa ukuthi ngakuyayenza sincedisane masinyane ngoba lesi yisikolo kade silabantwana abapasa isikolo sakhona besenza kahle. So nxa sokunje sokudisturba abantwana ngoba yisikolo esilabantwana abaningi.
Kuhulumende selike layithela yini lindaba ikakhulu kugatsha lwezemfundo?
Ministry of Education sesike sahlala labo phansi labo bathi bale mizamo abayenzayo njengoba iyinto esande ukwenzakala besingakaboni lutho okwakhathesi. But I think labo babhizi bangena lapha nalapha ukuthi sincedisane masinyane.
Unkosikazi noMathemba Ndlovu ngumeli weMathebeleland South edalele ePhalamende engowe-MDCT. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphuma kweqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama-Warriors kumncintiswano wechani ngokudliwa elikwenziwe ngelemali. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ezitaladeni zamadolobha amaningi akwele Egypt lamhlanje, abantu bebetshengisa ukuhlulukelwa kunanzwa iminyaka emihlanu lapho abantu balelo lizwe abatshengisela khona besola ubuyanga ukuswelakala kwemisebenzi lokungethembeki kwenkokheli yezombusazwe elizweni okwagcina kubangela ukuphuma embusweni kukamongameli Hosni Mubarak, yena owayesebuse okweminyaka edlula engamachumi amathathu. Esigabeni sangempumalanga kweMelika esehlelwe ingozi yokuwa kwesno esiningi okwensuku ezimbili zilandelana, sesiqalisile ukuphuma kulesi simo abantu sebegebha izimota lokunye kodwa izikolo zivaliwe kanye lamahofisi kahulumende. Isibhedlela esikhulu sakoBulawayo esempilo sibhekane lokusilela kwabodokotela osokufake engozini ukusebenza kwaso kanye lempilakahle yezigulane iningi eselihlinzwa ngodokotela abangafundelanga umsebenzi. Kubika uNothando Sipanda.
Isibhedlela sempilo silabodokotela sebeleminyaka besebenza ama-senior doctors abalitshumi lanhlanu kuphela phezu kwamatshumi ayisithupha adingakalayo. Ngeviki lesi sibhedlela sesihambisa abantu abathathu kusiya phezulu abagula kakhulu eHarare ngoba sisehluleka ukubanakekela. Isakhamuzi umnumzana Norman Dube uthi uhlupho lwesibhedlela lesi solulesikhathi eside lukhona, kungakho sokumele uhulumende enze amacebo ukuthi lolu dubo luqedwa njani njalo ngokuphangisa.
Ungabi labodokotela abazingcitshi kuya hambanisa kakhulu impilakahle yabantu bemaphandleni. Xa sikhangela isibhedlela abantu bayabuya befuna kuzokhangelwa ngudokotela oyingcitshi, bemthole ngekho, bebiselwe emakhaya ukuthi bazabuya ngelanga elithile. Abanye abasabi lesikhathi sokuphenduka ngoba impilo ihle ingasabi khona.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Margaret Svindi uthi isibhedlela sempilo sizwisa usizi lapho umuntu ethe wafika khona.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi adingwa ama-auditors aka-audite izibhedlela lezi ezinkulu. Mbona ngani kule-corruption eningi eyenzakalayo khona ngale, ngoba even ukuthi iminyaka yonke kutshona kuthengwa ingubo every year, akula uphumelelo okuyenzakalayo nxa indawo kumbe i-institute itshonela ukuthenga into eyodwa minyaka yonke nje.
Owake wasebenza kulesi sibhedlela uDr. Wedu Ndebele uthi isibhedlela lesi sidinga ukuphathiswa nguZulu ukuze sisize izakhamizi kanye lezizalwane ezivela kwezinye indawo. Okungaphathisa uthi ukuthi izigulane ezilezifo ezingelapheka emakliniki ziyeqala khona ukuze ingcosana yabodokotela ekhona empilo ikhangelane labantu abagula okwamagama.
Kuqakathekile ukuthi labo abagula kancinyane baqale bayobona ekliniki. Ikliniki ingabona ukuthi hayi ukugula kwabo kukhangelela ukuthi kuyobona ngama-specialist, then baza kukhombisa ukuthi hamba ezibhedlela ezikhulu. Bangakuhambisa ngale, then yikho sifuna ukuthi sibe laphi.
Kuthatha iminyaka elithumi lanye ukuthi udokotela afunde azaye kuba yingcitshi. Isakhamuzi umnumzana Michael Maphosa uthi kumele kulungiswe udaba lwabodokotela ukuze kungabi khona abantu abalahlekelwa zimpilo zabo ngale ndlela.
Abanye abantu bahle bayakhalale bazifele nje bebulaya ukuthi bathi asingenzani. Noma nje sisithi lokho ayisiyo impendulo epheleleyo. Impendulo epheleleyo yokukhalaza ukuthi uhulumende kafake odokotela empilo kube labo dokotela, e-UPH kube labo dokotela.
Isakhamuzi unkosikazi Angeline Mlawuzi uthi kuyadingakala ukuthi kudingwe indlela zokukhanga odokotela abazingcitshi ukuze asebenza lapha empilo, kuphungulwe inani labantu elifa ngenxa yokuswelakala kwabodokotela.
Yikuthi i-government yethu mina ambona ngani kuningi vele esikuyehlulekile okuningi. Yiwo ume uthi ngavele ibonele ukuthi i-machinery le mithi konke ukuthi abantu bayathola ukuthi bancedise ukuthi basile. But ngendlela abayenza ngayo iminyaka yonke leyi ngibona ngani sokungcono khona lokhu. Uthi nxa uyikuthi kukhona omunye umuntu ongauthi nxa usitho ukuthi babuyele futhi bafike bacele futhi ukuthi maybe if they can be donors abangancedisa wenze ukuthi imphefumulo isiliswe.
Isibhedlela sempilo sidinga izigidi ezimbili zamadola ngomnyaka, i-$2 million Kodwa wakhathesi ugatsha lwemali lusinika ingxenye yesigidi kuphela. Wakhathesi, lesi sibhedlela silezikwelete eziyizigidi ezine zamadola, i-$4 million. Izibhedlela zikahulumende ziyabhadalisa bonke abantu labaswelayo, ngaphandle kwalabo abaleminyaka engaphezu kwabashumi ayisithupha lanhlanu, i-65. Ugatsha lwezempilakahle luthi odokotela basilela kuzo zonke izibhedlela, lapho uhulumende azama ukuthi kutholakale odokotela ababili njengasibhedlela abakhangelele ukwengeza leli nani liye kwabane lonyaka. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji uxoxisana labalandeli benguqu ngokunqotshwa kweqembu lama-Warriors kumncintiswano we-CHAN.
Ikhambu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lehluleke ukudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano we-CHAN oqhutshelwa elizweni le-Rwanda kulezi nsuku ngemva kokudliwa kumidlalo emibili eseliyidlale kusifaya sika-Group D. Abafana bama-Warriors batshaywa nge-1 kanyala iqembu le-Zambia emdlalweni wabo wakuqala, baphinda batshaywa ngempumela efanayo liqembu le-Mali, okutsho ukuba sebehle baphelelwa ngumphako kulumncintiswano kungakhathalekile ukuba bazadlala njani kumdlalo wabo wokugcina leqembu le-Uganda. Abalandeli bomdlalo wenguqu abaningi badaniswe kakhulu yikwehluleka kwaleli qembu, kodwa u-Ipitule Maphosa uthi yena ubevele ekwazi ukuba leli qembu kalisoze lifike ndawo.
Ama-Warriors i-performance yawo besikukhangelele vele ukuthi bazadlala kubi, ngoba ma ungakhangela okwenzakale before behamba uTiangwa kumbe sithi iZifa baxotsha abantu abasemsebenzi abaphakathi komsebenzi, angithi kwahlala iviki yonke abantu sebebuyela emuva kungela training kungela camp, only for them ukuthi bebabisele emsebenzini after a week. Isikhathi sonke salahlekayo sonesi ukuthi benjani bebe betrain.
Undodana Moyo yena uthi vele kudala watshiyana lokulandela ezemidlalo ngoba kule nketha bechabi yokukhethweni kwabadlali abamela ilizwe, yikho umvuzo wokwenza lokho bawutholile labo abakhetha iqembu lesizwe.
Into zesports zeZimbabwe vele ngakubona kudala ukuthi into zanganxanye, so sikhuluma nje ngeteam yeZimbabwe, kwanele khokha abakwenzileyo, they deserve it.
Intatheli zindaba yezemidlalo yesebenzela edolobheni lakoBulawayo uJohn Mufundisi yena akavumelani lo moyo, njalo uthi abaqeqetshi basuke baphazamiswa yikuba kube labadlali abathenjiweyo abasuke balimala phambilini kokuba iqembu liye eRwanda.
Into engiyibonile enye ngani i-affecte ukudlala kwabo yikuthi ama-key players, esingathi ngama-key players ade sikhayelele ukuthi ukhoche ehambe labo like uDeco loHadebe abasaphumelelanga, so mbona ngani lakho ku-affecte i-coaching department. And then also indaba ye-experience, ungakhayela iZambia laphana baphosele abafana abale-experience, manje akithi laphana bekukhanya ngani ngabafana laba bangakabi le-experience bonke.
Iqembu leZimbabwe kalizange lithole ithuba lokuzwana amandla leqembu elimela elinye ilizwe phambilini okuyaphatheka komncintiswano we-CHAN, okuyinto uMakhosini Nhliziyo athi layo idale ukuba leli qembu lingaphumeleli.
I feel like ngathi wabephiwe ama friendly games before besiya ku-CHAN, bebezatshengisela a better showing than abakwenzileyo, because yeah, I think indaba yama preparations is very key. Ungakhangela vele anyone, you need to be prepared, you need to be focused. I think abafana labana were not psyched up enough to go into that tournament.
Imibiko ephuma kwele Rwanda ithi umqeqetshi weqembu lama-Warriors uCalisto Basua uxolise kumphakathi ngokudlala okwenziwe liqembu lakhe, sithi imbangela yikuba leli qembu libunjwa ngabadlali abasakhulayo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokubala imbiko elisithumela yona linabalaleli. Siqale ngomlaleli othi, salibonani bantu abahle, siyalibonga ngokusipha indaba ezimnandi njalo eziqiniso. Ngithanda ukulitshela asondlala encane ezibhekane layo. Liyazi lafa elihle, liyakhuluma ngiyalizwa. Likhuluma okuyikho kanye okwenzakalayo. Omunye umlaleli uDumisani Magutsha uthi uhulumende usekwenzile njalo. Usintshontshela imali athi ngempentsheni, kathesi usesintshontshela i-leave. Kunengi azasintshontshela khona ngo-2016, izanu siyehlulekile sibili. Qhubekani lisilobela balaleli, sizazibala incwadi zenu emoyeni. Hayi ke, okwalamhlanje kwanele. Oluvalelisayo nguntungami linkomo lilale.